VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Alingani tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 6 lwezi 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, owayengumphathintambo obona ukusetshenziswa kwemithina kulezi nsuku njalo engummeli wenyanga South edlalele ephalamende umnumzana Superman Diwanzira ubotshiwe lamhlanje esetheswa amacala enkohlakalo amabili. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols unikeze isipho semali ezinkulungwane ezingamakhulu amane lamathumi ayisikhombisa akhangelelwe ukusiza kunhlelo zokulondoloza ezemvelo esigabeni seMaswingo. Ingxabangxoza iyaqhubeka kubandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa phezu kodaba lwabosodolobho ikakhulu umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Tinashe Gambarami. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo obona ukusetshenziswa kwemitshina yalezinsuku njalo engummeli wenyanga South edalele ephalamende umnumzana Superman Diwanzira ubotshiwe lamhlanje setheswa amacala enkohlakalo amabili. Amapholisa athi uMandiwanzira uzamiswa emthethandaba kusasa. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Ukubizwa kukaMandiwanzira kuvezwe ngokhokhela iqula lamagqwetha amelayo umnumzana Selby Wacha esebenzisana labo advocate Thembi Gwaliba lo Brian Hungwe benkampani yeDube Manikai and Wacha. Amagqwetha la aveze ukuba uMandiwanzira uhle wayazibika emapholiseni evela uhambo lwakhe obeluphathelene ngomsebenzi emazweni. Amapholisa abikwa embuze phezu kwendaba ezivalisa ukuphatheka kwenkampani yeMegawatt kunhlelo zokusebenzisana leyabo makhale khukhwini eNet1 engazange alandela indlela yethenda. Wethethwa njalo icala lokufaka esikhundleni obengumsizi wakhe ngesikhathi sesengumphathintambo ukuba yingxenye yamalunga eboard yePortrust engalandeli umthetho. Kodwa abantu abaningi bathi okwenzakalayo akunani lokulungisisa uhluphayo elizweni okufana lezomnotho ngaphandle kokuba bebonisana nje ukuba iqhude elikhulu ngubani. Omunye wabo olombono onje ngumnumzana Nkosi Khona DBD.
Ukuthi nxa indlovu sezisilwa utshani bobu obulimalayo, so ngabe kuzindlovu ezilwayo esezenza ukuthi lawo lo jaha lo ukuthi abanjwe laye ajeziswe kumbe. Angikholwa ukuthi kungabe kule anything to do lo lwezomkhono welizwe, but izinto nje ezi ngathi within iZANU-PF ngokwayo. Angazi indlovu zingabe zisilwa kulimala abanye, kodwa nxa zisila zinjalo akuncedisi umuntu onjengami ohlala eZimbabwe esilezinkinga esizikhangeleyo ezingelama-solutions.
Uthi okwenzakalayo kuyizimpi zabakuhulumende lasebandleni elibusayo leZANU-PF nje kuphela kubangwa ubukhosi.
Kaningi ningi nxa umuntu ebotshwa especially labade bekuhulumende engasekho kuhulumende uyaphonga ubizwa nje mbijana ake etshona labanye emapholiseni khonale abasesuka sezihambele endlini. Then kuthi sokuphambili inyana sinanzeke ukuthi bekuhambisana lokulwa kwezindlovu lokutshintsha kwezinto, impumpuso sutshintshile ubungale kumgabe sutshintshe wathi lafa phambilini lapha ku-social media lapha ubona kungani sokulokunye okungani kuyaphuma ezindabeni zezepolitics lezi.
Uyawalandula wonke lamacala omabili awetheswayo uMandiwanzira ethi akukho akuphambanisayo njengoba laleyo nkampani yeMegawatt ingazange ithole lutho emsebenzini eyawenzela abeNet1. Umandi Wanzira ukhangelele ukumiswa phambi komthethandaba kamantshi kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ingxabangxoza iyaqhubeka kubandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa phezu kodaba lwabosodolobho ikakhulu umsekeli kameya wokobulawayo umnumzana Dinashe Kambarami. UKambarami wazise ngomgqibelo ukuthi usehla esihlalweni lesi kodwa izolo wathi usebuyela njalo ukuthi ancintise wasencintisa wanqoba. Okuningi asikuzweni kubathabile masuku ekobulawayo.
UZulu wakobulawayo uveze ukudana okukhulu ngodaba lukamsekeli kameya waleli dolobho ngemva kokuba echiye umsebenzi qede aphinde ancintise ekhethweni engela omphikisayo. Ibandla le-MDC lanikeza uKansela Kambarami insuku eziyisikhombisa ukuthi achiye isikhundla okuyinto ayenzayo qede wancintisa njalo ekhethweni lokuthi kufakwe omunye umsekeli. UZulu wakobulawayo obevele elwisa ukuthi uKansela Kambarami asuke esikhundleni uthabe okwesikhatshana kodwa waveza ukudana sekuzwakala ukuthi sephinde wabuyiselwa esikhundleni. Amanye amalunga ebandla le-MDC athi lokhu sekusipha ibandla le-ZANU-PF ithuba lokuthi liqhubeke libusa. Umnumzana Phathisa Mlambo upha imbono yakhe.
So I think the problem is uChamisa. I think uChakalo sesenze ngani iparty yakhe. Ama decision asathatha songana personally. Oso kusenza ukuthi iparty isingadelay kaphela anytime because abantu phandle bayabona, abantu sebesola ukuthi kanti kwenzakalani, abantu sebekhala phandle kusazwisise. Yindlela sesenza ngayo manje. Usezenza ukuthi simzondele umfana. Bekumele lithayekele izinto zizifloweze, kodwa zizifike ekugcineni, ngayikhitshwa sikhitshelwe kuso. Khathisa kusakhanje kwenzakalani. Sokunikizana ibubholo kungena.
Umnumzana iPhithule Maphosa owezaphu uthi lokhu okwenziwa yi-MDC kusobala ukuthi abakwenzayo akulani labantu.
Kusobala ke ukuthi into abayenzayo ayilani labantu ikakhulu abantu bakobulawayo le-Matabeleland lapha baphusha i-agenda yabo eshona supremacy leshona hegemony. So kusobala ukuthi i-MDC is worse than iZANU-PF. IZANU iyasibulala kodwa izange isifakele abantu bakibo.
Umnumzana Khoni Dube ongumhlali wakobulawayo usolele sisehlakalo esithi abakufunayo ngumuntu osebenzela uZulu.
Hayi, siyabusola kakhulu ngenxa yokuthi ube ngumuntu esike sabala ngaye kumaphephandaba engumuntu omubi osokusibangalisa olwesesadeni sengumuntu osebiselwa. Indlela osebiselwa ngayo yesingayizwisisiyo ukuthi ubiselwa ngandlela bani. Masibalile engumuntu ongabhadala izikwelede engasomuntu okuqondileyo. So automatically khona kusiya kusola ngendlela ephezulu kakhulu.
Umnumzana Nqobile Khumalo uthi kukhona okunuka santungwane ngoba konke lokhu kwenziwe siphangiphangi kungazange kwakhulunyiswana loZulu njalo kakuzange kube lencwadi ekhuluma ngokuthiya umsebenzi kukakansela Kambarami.
Ukuthi ungakhulunywa nale akukhulunywa ngomlomo uthi aresigna walani ukuthi abhale i-resignation letter yakhe. So suka sokuhanja uyohlala siphangephange emhlanganweni selimpisa futhi inalo muntu ofanayo. Ngezinye indlela ngibone ngani abazange bawunakane kahle kahle indaba leyi bayicabangisisa kuhle kuhle ngoba umuntu lo simple lamfaka e-ofisini inkinga yakhe bengabhadali uzathatha i-advantage ye-ofisi yakhe aqhubeke engabhadalanga. Okwesibili uZulu ambone ukuthi bake bawela kuZulu bayakhuluma loZulu ngondaba ngoba nxa kuZulu nguye osafayo ngenxa yezinto ezinje so lokumele batsho bona ukuthi kungenziwa njani.
Omunye olawula amalungelo kaZulu umnumzana Nkosana Mthimkhulu uthi yena uhlupho olukhona yikuthi amabandla ezombusazwe afuna ukuqala azisuthise wona kungakasuthiswa abantu abayibo ababamelayo.
Uhlupho esikhangelene lalo lapha eZimbabwe ngelokuthi amabandla onke ezombusazwe awafake abantu phambili bakhangelele ukuthi bona beqele bezinothise bebona ukuthi bona basuthisekile kuqala bengaze bakhangela abantu.
Amanye amabandla asathule ngalolu daba loba nje kuyinto ekhathaza isizwe jikelele njalo kulilungelo labo ukufaka ilwizi ngoba isikhathi sokukhethana ngamabandla sesidlulile. Lokhu kuyinto etshengisa ukuthi ukwehlukana ngamabandla kuyinto esivele yamila impande elizweni. abanye njalo ngabafungayo besemba phansi ukuthi uKansela Gambarami vele uzasichiya lesi sikhundla ngoba engasumuntu odabuka kobulawayo. Ngokwenzakalayo okwamanje kusobala ukuthi kusaselomango ukuthi lolu daba lugqitshwe njalo besasekhona abalokhe belensolo kanye lembono ehlukileyo ngalesi sikhundla. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile. Kusenjalo udaba lukasodolobho weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini kanye lomunye wakhe weThegudu umnumzana Henry Mutshatibaya lamakhansela ayisithupha alelo dolobho abamiswa umsebenzi ngengqabanqoza ekukhetheni omeya luzathethwa ekuqaliseni kweviki ezayo. Lokhu kuvezwe isiphathamandla sebandla le-MDC esibona ngeziphathelane lamakhansela umnumzana Cecil Zidzayi exoxa leStudio 7. Ukuze sihlaziye kabanzi okwenzakala kuleli bandla ngamakhansela labo solo dolobho, sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MDC umnumzana Bekuthemba Mpofu oqala ngokuchasisa ngokwenzakala kobulawayo esungula ngokhansela Gambarami.
Mina okwazi kwami ukuthi lokho esimelele isithethi sasenzileyo ukuthi ngona uzaresigna, ngichekile phaya kuphathi kakaresigni siba kukhansela kakaresigni. Isicelo sesazi ukuthi e-resign ezudeputy mayor and then we take it from there as a party.
Ngubani lapho okhonyayo esigabeni sakobulawayo nxa inkokheli sithi umnumzana Gambarami kakachiye umsebenzi kodwa kuzwakala ingani uvotelwe njalo ngamakhansela wabuyela esikhundleni?
Ukuvotela imeeting yangkhona ngihambanga kiyo, ngidinga u-provincial spokesperson, I think nguye ozaba ngcono ekukhulumeni indaba yangkhona ngoba mina bengingekho. Kodwa mina engikwaziyo from my party position ukuthi yena utshele iphathi ukuthi ngona uzaresigna, so sisamelele incwadi yangkhona.
Ngezinye indlela uyavuma ukuthi kuloko ongazwisisani kubandla lakho ngalolu daba?
Hayi, akula ngenxa ukuthi nga uthengo nana akasoke resign nga ngithenge ngivumelana nawe. Ngokubona kwami yena uvumile lokhu iphathi yamcela ukuthi ekwenze ukuthi uza resigna njengodeputy mayor.
Ngalokhu nje ukuthi lokho okwenzakeleyo kokuvotelwa alikunansi njengebandla?
Njengoba ngitshilo mina bengingekho, I think udeputy spokesperson wakobulawayo ade khona ubethatha ama-notes, I'm told angakhulumi laye. Njengalokho thina engikwaziyo njengomuntu okunational ukuthi samcela ukuthi e-resign, incwadi yayikahambi kusithi wona ku-council lakithi ngapha e-national yayikafiki, kusho ukuthi kaka-resign, kakayenzi lokho wacelwa yiphathi.
Udaba solungaphikathethi olukameya we-Victoria Falls lo weThegudu lamakhansela,
nxa umuntu esuspendwa incwadi yangkhona iyahamba ku-National Organizing Committee, yiyo ezobabhalela njalo i-confirma ukuthi sebesuspendiwe kumbe abasuspendwanga. So i-province ile-right yokuthi i-suspende abantu laba using i-disciplinary committee, and then after that indaba yangkhona i-confirmwa within 14 days organizing committee. So ise indaba yangkhona in between i-province le-organizing committee.
Alo ke ngumnumzana Bekuthemba Mpofu umsekeli wesikhulumeli se-MDC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge, ngolwesine mhlaka 8 Lwezi. Mutoko, mhlaka 15 Lwezi. Harare, mhlaka 21 Lwezi. Gwanda, mhlaka 26 Lwezi. Lupane, mhlaka 28 Lwezi. Sitsune, ngakontutu ziyathunga. Kobulawayo, mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni, lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Linga kuthiwa ileli thuba.
phakathi kokudubeka ilizwe liswela imali ubuyanga sobubhahile ingcwethi kwezomnotho seziqinisa elokuthi ilizwe kumele lidanele kusiphiwo semvelo ezenjiwayo njengendlela yokuthuthukisa umnotho ngoba inotho igcwele emhlabathini. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethulele ilizwe imbiko ethi kuyathembisa ukuthi ilizwe lingasuka ebuyangeni ngoba inkampani yakwele Australia ethiwa Invictus ithembisa ukuthi ilizwe lingathola amafutha ezimota emzarabani duze lomngcele leMozambique. Kodwa abanye bayasola besithi inkokheli yelizwe igcwele inkohlakalo okungenza inzuzo engatholakala emgodini ichaphazwe. Owake waba ngumeya wedolobho leGwanda umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi okunye ukwenza inzuzo yokwenjiwayo ingaphathisi ilizwe ukuthi izigaba lapho okutholakala okwenjiwayo ziyabe zingatholi lutho kodwa inotho ihuquluzwa iziphathamandla zikahulumende.
Sina-ke lapha eZimbabwe sabusiseka-ke ngenxa yokuthi ezenziwayo ziningi kakhulu. Uyabuya balisa ogolide, balisa amadayimani, ubale uthini asbestos, ubale iplatinum, ubale ingabe yini konke kukhona. Okuyikuthi aluba lezi zinto zenjiwa zithengiswe ngendlela eyiyo, aluba ilizwe liyaphuma ebunzimeni lobu eliphakathi kwabo. Kodwa inkinga-ke isuka ibe sekuthini imithetho yona leyo ehambelana ezenjiwayo kayisiyo eqondileyo. Ngobana engikwaziyo mina yikuthi abaningi abazigebhelayo ngamankampani azimele wodwa. Uhulumende abe sethola lokhu esibi-tax kumbe umthelo. Labana abantu bahuquluze yonke inotho abalayo bazenzele imali bona. Ngenye indlela kuthi umthetho wezenjiwayo ikakhulu lezi eziligugu kumele uguqulwe uvumele ukuthi mhlawumbe uhulumende abe lesandla sokubona ukuthi inzuzo etholakala lapho yabiwa njani. Kumbe sibuyele kulokho okuthiwa i-devolution of power uwehliswa kwamandla ezabelweni.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Albert Mhlanga ongusomabhizimusi njalo uthi uhulumende kaphathisi abembayo okwenza basephandle kwelizwe abayabe bekutholile ukuze bathole imali yakwamanye amazwe.
Ungathi uyananzelela ilizwe lethu leli ligcwele igolide eliningi kakhulu and unanzelele ukuthi igolide lethu khathesi ungaligebha nje ngehara kumbe ngekhuba. Ongafani kwamanye amazwe ufana uhambe uphansi komgodi about 200 kilometers uyaligebha okuyukuthi kwamanye amazwe alisekho. Lapha eZimbabwe igolide sibili liningi kakhulu ukuthi nxa kuthe kwatholakala abalemishini yakuligebha kwatholakala izindlela eziqondileyo ukuthi silithengisa njani silibuthanise silithengise wandawo ilizwe lethu leli lingaphumelela kakhulu. Ngoba into esisenzakala kathesi igolide igcwele emhlabathini lapha. Kodwa ngenxa yokuthi kakula muntu bakhala ngamakompresa isikhathi eziningi bakhala ngemithini yokugebha bagebha nje ngamapiki lezimbo. So bese kusithi labo abagebha ngamapiki lezimbo abangasebezithengisela igolide labo bengalithanga efidelity bazithengisele nje kubantu abazihambelayo bachaphelalo igolide beyithengisa kubo-South Africa lakwamanye amazwe. Lokho kubangelwa yikuthi bona labo bathi banama-claims igolide babengaligebhanga kuma-claims abo babelidobhile nje bafanele basebenzisa ama-certificate ukuhambisa nje okuyimbijana khonapha efidelity kodwa eliningi linjani bengalisi efidelity.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Terminus Masuku uthi inotho igcwele elizweni kodwa uZulu udubeka ingane akulalutho olusemhlabathini.
Hey, uyazi ukuthi lapha ilizwe lethu ilizwe elinothileyo mpela. Kodwa yes, silendubeko ukuthi kulezi khakha abantu abangamasela akula muntu okhangela omunye. Ngoba ilizwe lelo ungalibheka kahle kahle I've been to Chiatso sometimes where abantu bakhona bayahawula into angakaziyiboni. Kodwa kuthiwa khona kulento ekuthi ingaphilisa abantu. Lokhu konke okukhulunywayo lokhu kuyabe kusenzakala lokhu kusendaweni yokuthi omunye lomunye azivulele amakhala akhe angangenisa ikhala hayi sokurayithi-ke khonapho Siyazi zithwele nzima nje kodwa ilizwe leli lingalisa namanye amazwe amancane kakhulu kodwa aphile uphile ukuphelelela. Thina singabantu abahawulayo. Ingazi ukuthi kanti yena uNkulunkulu vele wasithatha wasibeka kuleli lizwe wakuthena. Ngoba kathesi ubona yona isalukazi sebukhaya kubizwa loli yusa. Akungitshele baba ukuthi khona ngediya ngediabetes, ngeBP uyayithola kuphi leyo yusa. Ukuthi athenge kodwa ilize lithwala inothile kule gasi. You can mention any type of ama minerals akhona la. Kodwa vele kuba kuphelela nje kuyinto yokubalisa. Sibalisa njalo nje silivulele ipage silivale silivule njalo njalo silivale futhi. Kodwa ungelanto enceda umuntu.
Umkandla uthi okunye okungenza ilizwe lincedakale ngezwenjiwayo yikuqinisa umbuso wezabelo owe devolution.
Kuthi lo lalo ombayo lezi eziligugu kube lengxenye eyaziwayo ukuthi mhlawumbe iyasala kuleyo ndawo kumbe kuleso siqinti. Asithi njengomzekeliso xa sebenzile konke enqobe sekuthiwa ongabambe 5% kumbe 10% busala kuleyo ndawo ukuthuthukisa leso sigaba ngoba umdali wathi udala wakudalwa ubeka kuleyo ndawo. Hathi ukuthi umnotho walezi ezimbiwayo uthathe ngabantu ingabe ngabangaphi lokho lalokho okwenziwayo kakube lokusalayo esigabeni. Uzabona izikolo ziyathuthuka, izibholane ziyakuba khona, amadama azakuba khona, imigwaqo izalungiswa, amaklinika azakwakhiwa. Konke lokho kungenzakala nxa lokho okwenziweyo kungasali kulaba abalutshwane abavele befuna ukuthatha yonke into. Yiyo indlela engibone ngathi mhlawumbe izathuthukisa izabelo ngoba isabelo ngesabelo kumele sizikhangelele intuthuko yazo. Singameleli lokho okukhona kathesi kukhangazwa nguhulumende. Bazithathele lokho okukhona bakuphiwe bahleleke inhlelo zabo zentuthuko.
Amankampani emigodi amakhulu afana le-Rio Zimbabwe le-Wange Colliery abhekane lobunzima obukhulu kakhulu obuthiwa bubangelwa ukuhuquluzwa iziphathamandla zikahulumende.
Uhlelo lwe-connection namuhla sixoxa labasakhulayo abasanda qeda izifundo zaphezulu emakolishini lakuma-university sisizwa ukuthi bayayithola na imisebenzi. Nxa ungomunye wabo njalo uloyisa ukungena kuhlelo, thumela iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe ubhale ekhasini letu le-Facebook ele VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lamuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Isigodlo someli welemelika eZimbabwe lamhlanje sisungule uhlelo loncedo lwenkulungwane zamadola ezingamakhulu amane lamachumi ayisikhombisa olokuphathisa uhulumende weZimbabwe ukulungisisa osukonakele ekulondolozweni kwendawo zemvelo ezithakazelelwa izethekeleli ezinjengamanxiwa aweGreat Zimbabwe eMaswingo lezinye. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu ncedo luzasetshenziswa ukulungisisa imiduli endaweni eyakhelwa amanxiwa aweGreat Zimbabwe eMashingo ebisidilika kanye lokugamula isihlahla sohlobo lweLantara Camara esesingcolisa lindawo. Ikhuluma emkhosini wokunikeza lolu ncedo owenzelwe endaweni yeGreat Zimbabwe Ruins, umeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols uthe lolu hlelo luzaqhutshwa phakathi kweminyaka emibili elandelayo ngoba beqakathekisa ukulondolozwa kwendawo zemvelo njalo eziveza imbali yelizwe.
The project here is a $475,000 two-year effort.
Uhlelo lolu ngolweminyaka emibili lubiza amadola azinkulungwane ezingamakhulu amane lashumi ayisikhombisa lanhlanu, $475,000. Umnumzana Stephen Bethel uthinte ngamafishane mayelana ngomsebenzi wethu lapha edolobheni leMashingo, kodwa wothi ngiqhubekele phambili ngilitshela ngezinye izinto ezigqakathekileyo. Ngaphambilini komsebenzi esesikwenzile lapha, sikhangelele ukuqhuba njalo umsebenzi umsebenzi wokulungisisa imiduli ngendlela ezakwenza ilondolozeke ukuze abazobuka lomsebenzi kwelakusasa bathola ithuba lokubuka lezi ndawo bebona esikwenzileyo lapha.
And to ensure that the site stands as majestic as it does now for generations to come.
Uambassador Nichols yena oqale ngokubhoda yebuka intaba lapho inkosi yalumango uMambo ayehlala khona ngesikhathi kusakhiwa indawo yeGreat Zimbabwe uthe ujabule okwamagama ngokubona ubungcitshi obuvezwa ngokwakhiwa kwalindawo kusetshenziswa amatshe kungakabi lesamende ebuka isiko labantu balumango. Isigodlo sommeli weMelika eZimbabwe sisungule lolu hlelo sincedisana lenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwendawo zembali lemvelo ezethekelelwa ngabantu bemazweni womhlaba eye World Monument Fund WMF elesigodlo sayo edolobheni ele New York City eMelika bezosebenzelana lohlangothi olubona ngokulondolozwa kwendawo zembali lezemvelo kuhulumende weZimbabwe ezijabulelwa yizethekeli zomhlaba. Emkhosini walamhlanje bekulabe esigodlo someli weMelika eZimbabwe abenhlanganiso eye-WMF umphathintambo wesabelo seMashingo umnumzana Ezra Chatsamira abohlangothi lokulondolozwa kwemvelo lembali yelizwe lezakamizi ezakhele endaweni ezihanqe iGreat Zimbabwe Ruins. U-ambassador Nichols ubike njalo ukuba enye yale mali izosetshenziswa ukulungisisa umduli weyinye njalo indawo yembali lamasiko ejabulelwa yizethekeli esabelweni seMathebeleland South eMatopo lezinye indawo ezinjengalezi ezidinga ukulungisiswa. Ubike njalo ukuthi bazaletha ingcwethi zokulondolozwa kwendawo zembali ezizavela eMelika lemishina yabo yangalezi nsuku ukuzolungisisa lezi ndawo phansi kwalolu hlelo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC nginguPractice Jeremiah.
Izizalwane zeMelika namhlanje ziye kukhetho. Ukuzaba kukhethwa amalunga edale le House of Representatives wonke angu 435. Kuthi kuzakhethwa njalo lamalunga alikhulu i-100 awe Senate. Kwezinye njalo izigaba zelizwe kuzakhethwa abogavana abangu 36 abavela kundawo ezitshiyeneyo. Iningi libona ukhetho lolu olwenziwa lamhlanje luzaba lukhomba ukubana umongameli welizwe leMelika ulalo na usekelo oluzabangela ukuthi enqobe njalo kuhlandla lakhe lesibili elizayo. Silugqiba ke lamhlanje uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Oye ngumphathintambo obonanga ukusetshenziswa kwemitshini yalezi nsuku njalo engummeli wenyanga South edale lephalamende umnumzana Superman Diwanzira ubotshiwe lamhlanje. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols unikeze isipho semali ezinkulungwane ezingamakhulu amane lamajumi ayisikhombisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gander, sidibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.